Abantu bemaphandleni kakhulu lapho etholotsho laselubanele zisebenzela khona into abasebeyizwile, kodwa uhlupho olukhona yikuthi khona nakuthiwa akugqokwa amamaski, nakuthiwa emavinkilini lapho akusanitayizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitayiza njalo lokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi na ukuhamba ngiyaze etholotsho business center laphana amashophu engangenayo angayibone kusanitayizwa ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezi nkinga zethu, amagesi ahamba 2 weeks kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza lanani. Njalo nasesibuya ku-coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi sokufanele ukuthi kube nama-PEs, sesithola ukuthi lasemaclinic ama-PEs akula. Uthole ukuthi izakhamizi azila ama-PEs, sebephonga ukuvala ngakhokho abalapho nxa besiza ezindaweni eziyabodolobheni.
Siyabona phela ibhedlela njalo amaklinika endaweni ezitshiyeneyo bake bavala. Nxa sithangele okwenzakalayo emaphandleni, izibhedlela njalo amaklinika bona, how are they handling it?
Lapha kulohlupho oluzwayo ngoba isikhathini esiningi nxa sixoxisana labantu especially bekutsholotsho babesitshela ukuthi hayi, yabona lapha iklinikhi yethu esilayo ngiyokuphonga ukuthi awusoze uthwitshe etsholotsho ungarifeywanga. Etsholotsho labo befike bekutsho ukuthi akula nto esingayenza vele, asamagesi la hambe empilo. Manje kuye empilo vele sina silohlupho lokuthi amanesi bengekho emsebenzini isikhathi eside, njalo amaphilisi akhona abawatholi kuhle, kuyashota izinto eziningi. So ukushota esikubona edorobheni nase sisiye ekhaya vele akulala.
Sesifika-ke udaba lokutholakala kwamanzi emaphandleni-ke, amanzi ayatholakala na?
Amanzi kathesi kunzima, abadala bayakhala ngokuthi into leyo kuthiwa i-climate change le, izulu njengaselupane bensithi izulu thina saligcina koyeza ko into okuthiwa nezulu. Uzathola ukuthi khona ubuze badala lingalisithi laligcina koyeza ko, kuthiwa hhayi thina saligcina 2016 from isikhathi sonasana kuze kufike kathesi akula zulu. Inkinga esikhona yokuthi kathesi umhlaba esini sokomile. Uzathola ukuthi amabhola awaye kwanisa ukuthola amanzi kubo 35 meters, but aleso kumele ukuphushe sibili uzuye fika ku-100 meters nxa ufuna amanzi. Then kusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters akukhiphe malini. Ukhansila ka-ward 26 elubane laphana wayetshele sithi khona iwadi yonke about 270 households ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha bahambela amanzi okugeza, sebehambela amanzi okunatha kupheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingachawulali kakhulu ligeze izandla lani lani, hhayi khonkana kuhle kube ludube ngoba umuntu yahle kuthe ukuthi ubona kukunje amanzi uyathatha 8 kilometers away. Uthi ubone ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya alukhiphanga.
Etsholotsho njalo elupane izinto ezinenjani esikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka lube khona yikuthi kulesi sikolo esadlula kiso kwakungabo 11 ekuseni, wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayaxoxela lani lani. So konkana kuba lohlupho futhi ukuthi khona right na sithi izikolo sezivuliwe, zivulwa njani singancedisanga izikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna na izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana elibafundisayo from umkhuhlane njengalo i-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesi sikolo etsholotsho lapha sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo lama-sanitizer, but for a specific number encane nje umuntu la esebona ukuthi lapha kulohlupho la ngcono mphathise lami ngale indlela le ama-sanitizer la.